abakhokheli bethu abaseprovince abafuni ukutshela into eyiyo, abafuni ukuthokoza sabo lama primary elections nini kumbe ngapi.
Bathini ngakhonokho babamzingayo?
Sesizamile ukuthi ngona sibabonise ukuthi ngona no abantu bemagwegwe as a constituency bafuna i-election. Last week bomele kube le-election, but uBanda wathumezela i-message ngama-10 ebusuku esithi akusela meeting. Kuyikuthi sathi 10 wayethe i-election kumele ibe endlini yenye i-candidate. Sakwala lokho thina angithi. Then sesikwalile bazothwayiza base-ground leMakhokho West the crash. Qeda lapho wathi akusela election. So lokho simele i-election and abadala bakhalela i-election.
Singathi ke abafuna ukuncintisa kukhetho lolu ngobani?
Lo Anele Ndlebele Mapha, lo Eric Gono, Farai Fanda, lo Mwase, lo Tronis Nyampingiza.
Pho kwamanje lenzani? So nxa sesikhuluma ngakhathesi.
Abadala labazali lezakhamuzi zemagwegwe zithi zifuna ukuvota kuma primary elections. Zikhethe umuntu ozakumela.
Okwamanje selisiya ngaphi njengoba kunje?
Besiye province, but sokuthiwe singasayi province ngoba kuthiwa kula muntu bahle bakhiya amagedi.